udibona ukho na ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho abantu abanengi ikakhulu ingcwethi abafundileyo badishwaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonobokuthi lamafutha afana lepetrol kaatholakali kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzabanzima ukuthi abantu bezimbabwe abasemazweni ale demokrasi batholakale begela kwele zimbabwe ngoba behugwa izanu PF ngibona ngani yizifiso zikamukela lezi kuphela izanu yazi ukuthi kakula muntu oyithembayo njalo abantu abakudiaspora bathanda into ezi-legitimate into ezithembakalayo into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi izanu ngeke ithembise lokho njalo siyehluleke kakhulu lo president wezanu first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela
mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo
kutho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwe ukhetho abantu laba bezimbabwe besebethemba ukuthi izanu ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho ngoba phela kumgceke ukuthi abantu bezimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi izimbabwe iwele demokrasi
kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe
into enhle yikuthi uhulumende wezanu bethole umkhokheli webandla le-MDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu i-statement obethe yena angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalunikwayo olule-5 points bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu bezimbabwe nomhlaba wonke jikelele lozulu into ezifana le-commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela izanu ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.